Sokulomnyaka kwaqhutshwa ukhetho olukhulu eZimbabwe olwaqhutshwa ngabaphikisayo inhlanganiso ye-Southern African Development Community ye-European Union lezinye ngendlela olwenziwa ngayo. Abaphikisayo abakhokela ibandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa basekela ukwethulwa zinhlanganiso lezi besithi kanqobanga ngemfanelo umongameli Emmerson Mnangagwa lamalunga ebandla le-ZANU-PF. Kusukela lapho e-CCC lahluthunelwa amalunga edale lephalamende ngozithi unobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Cabangu ebambisana losicamfundo Westman Ncube labanye. Kuze kube namuhla akulakuhlaliseka eZimbabwe okuthunjwa njalo kubotshwa mahlayana abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazo uthi akuqedakali okwenzakala kulezi nsuku eZimbabwe.
Uhulumende weZimbabwe uyaqhubeka ngokuncindezela abantu beZimbabwe ikakhulu labo abangahambisani lombono kahulumende ngento ezehlukeneyo okuhlanganyela kwezepolitiki. Lokhu kuvele kungumkhuba weZANU-PF kade baqala ukuthi bakwenze. Ngokuswelakala kwenhlanhla kuyaqhubeka kusenza izinto zibe nzima. Akula lizwe elingaphumelela uma izizalwane zalelo lizwe zingunguna zingaphathekanga. I-production elizweni kayiphambili ngoba kasidonsi ndawonye. Bona badonsa bodwa while abantu beZimbabwe labo beqhubeka behlupheka kolunye uhlangothi.
Umlalazi uphinde wathi kakusoze kuphele ukukhahlanyezwa uZulu kweZimbabwe.
Izinto ezinjengabo corruption zizoqhubeka eZimbabwe. Izinto nje ezinjengokuncipha kwespace kwezopolitiki ziyaqhubeka ngoba sizaba lama-election emaduzaneni. Bazaqhubeka ngcindezela abantu kumbe kushawa abantu kumbe kubotshwa abantu. Khonokho kuzenza abantu bahlale besesaba. Ukwesaba kwabantu kwenza ilizwe lingaphumeleli. So abantu bahlala besesaba bengekho free. So kuzaqhubeka kusenza ukuthi sibe isolated ngitsho labanye amazwe angasisiza. Ikakhulu amazwe lawa asentshonalanga avele akubeka mgceke kubana bafuna abantu bakhululeke ukuze basize ilizwe leZimbabwe eselile minyaka eminingi izinto zingahambi kahle. Ngokuswelakala kwenhlanhla uhulumende weZANU-PF akakhathali ngento ezinjalo as long as bona umbuso bewubambile lanxa bewubambe ngodli.
Kodwa umnumzana Patrick Sibanda okubandla leZANU-PF uthi uhulumende wenza okuqondileyo njalo ukubotshwa kwabaphikisayo labalela ilungelo loluntu kwenzelwa ukunqabela ubudlwangudlwangu eZimbabwe.
Laba bantu abathi bafuna ukwenza udlame lapha eZimbabwe bafuna ukwenza umvukela bademonstrate. Nxa bebotshwa bebotshela ukuthi bathe bafuna ukudemonstrate akufuna ukuthi liza ukuthi babotshela babotshwa mahlayana bona beyibo abathi bafuna ukudemonstrate. Akula muntu ongaphongusukelwa ngumthetho umbopho engazange yona awefune ukuwephula umba wephule. Prevention is better than cure. Look at what happened in South Africa ndoda ngendaba zedemocracy. Zekelwe Zuma waphephuka waya le ku-MK. Ikuphi namhlanje ANC? Thina eZimbabwe sakubona ukuthi we saw it coming, sakuavoida ngendlela esakuavoida ngayo.
Uzibanda uthi kumele kuhlonitshwe abantu bemzini ngesikhathi besethekelela eZimbabwe, ngakho-ke ababotshiweyo bazakhangelana lezomthetho.
Lanxa usegumeni umntwana kungathiwa kuyabuya abantu bemzini. Lwano lamakhovula la kuyathiwa kuyedlalela ngemva le uzasiyangisa. Le bedroom iyaklinwa esithi ngemutshiswe lamalembu. Kube lezigogodo ezibisi zafuna ukudemonstrate ukuthi upresident asuye president. Ongupresident ngubani? Igunga lonke liyathanyelwa nxa kuzabuya abantu bemzini. Le migazi phamphame kuyafakwa ifayo nxa kula bantu bemzini. So akumangalisi lokho ukuthi izigogodo zithethe zagcinwa. Bazabanjwa bazatholakala banalokho abakutholakala akula muntu obanjelwa amanga yibo bayakwazi futhi ukuthi babotshelwane. So hayi bayazi indaba yabo bafana laba bazabalungiswa bazalungiswa ngomthetho.
Kusukela nyakinye kula bantu abaningi abaphikisayo okuthiwa bakhahlanyezwa nguhulumende bakhokela umfundisi Tafumane Masaya wabulawa ngabaphuthengelwa ukuba badlelana lohulumende kaMnangagwa othi uZulu uhlezi kahle eZimbabwe njalo kubotshwa izigangi labathothozela udlakela.